ቪኦኤ እንደበለ
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuMabasa 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa kwengezelela uhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini kusenzela ukuthi kuvinjwe umkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown. Government has decided to extend with immediate effect the national lockdown.
Bakhathazekile abantu abaningi eZimbabwe ngohlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini.
Ukungezelelwa kwamalanga e-lockdown ibone ngani kuzenza impilo ibe lukhuni kakhulu ebantwini abanengi.
Zalethulela ezabatsha, ezamasiko nezokhulo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa usengezelele amalanga ukuthi abantu bakweZimbabwe bahlale ezindlini kusenzelwa ukuthi kuvinjwe ngemfanelo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19. uMavis Gama usethulela lolu daba.
UMnangagwa wethule lokhu namhla eHarare emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation ngesikhathi likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane lo elizweni. UMnangagwa uthe usengezelele isikhathi sohlelo lokuhlala ezindlini ngamaviki amabili ukwenzela ukuthi kuvinjwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abathathu eZimbabwe labantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi ayisithupha 161,000. Nango kwethulwe nguMnangagwa esikuphiwe luhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko eZimbabwe.
It has been a very hard decision my government has had to take reluctantly.
Ukube nenyathelo elinzima leli kulithatha njengohulumende, kodwa ke kungekho ke nenye indlela sikhangela isimo esiyiso njengelizwe.
Bekumele lugqitshwe kusasa uhlelo lolu abantu sebelamalanga angamachumi amabili lanye bevalelwe ezindlini, abaningi bekhonona ngokuswelakala kokudla okwenza ukuthi bahlangane labanye ezitolo lapho abagudlana khona santando kungela lokho okuthiwa yi-social distancing. Kulabanye abathi ungezelelwa kwamalanga lokhu kuzakwenza ukuthi babulawe indlala. Omunye wabo ngunkosikazi Sukoluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Ngiyazi abantu abaningi bayakhala ngokuthi babona baphila ngokuzisebenza lapha lalapho emadorobheni, kodwa ukusebenza lokhu kuzaba nzima ukuthi bakwenze nxa umkhuhlane lokhu usenje usamile abantu inani likhuphuka. So asithini abantu abaqhubeke behlale endlini okwamaviki athile, kubonakala ukuthi umkhuhlane lo uyakwanisa ukuthi abantu uvikele ukuthi abantu abaningi bengatholi, kumbe abantu belokhu belokhuza bethola umkhuhlane lo. Kodwa kube yinto ezayenza ukuthi nxa kukhululwa lelo hlelo lokudala lukhululwe kuhle ngendlela ezingavikeleka abantu abaningi ukuthi benganjani bengabambi umkhuhlane lo ade bevele bengakawubambi.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Thathenda Siziba owebandla le-Labour Economist African Democrats Lead.
Kodwa ngokuya kwesikhathi sesinanzelela ukuthi i-lockdown lame ingasebenza kuhle kulaba abatholayo abavele bekwazi ukuthi bangathenga ukudla kwabo lezinto zonke abazinidayo behlezi laba ezindlini ezithaya umoya. So kushiyene labantu abahlala emalokishini lapha khona liyabe liku-lockdown kodwa ligcwele ku-community yona leyo.
UMnumzana Ostalos Gift Siziba unobhala wabatsha kubandla le-MDC elikhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa laye ukhonona ngohlelo lolu.
Isifake ebunzimeni kakhulu thina njengabatsha ngenxa yokuthi imisebenzi yabatsha eminingi ikwi-informal sector. Abaningi abathengisi baphila ngokuthengisa. Ngibona ngathi kuqakathekile ukubana i-lockdown iye phambili, kodwa uhulumende kwanisa ukupha abantu ukudla. Engibona ngani yikho ufanele kuqale.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi uqakathekile ukuthi abantu bengabuthani ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus owaqhamuka kwele China ngomnyaka ophelileyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kulabantu abangamachumi amabili lanhlanu abatholakala belo mkhuhlane lo eZimbabwe. Ababili babhubha kuthi njalo ababili kubikwa ukuthi sebesilile. Abantu bayakhala ngokwenzakala elizweni ikakhulu izisebenzi labazibandela ukudla. Umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF uthi okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuza kwenza kube lukhuni kwabazisebenzayo.
Kuzenza impilo ibe lukhuni kakhulu ebantwini abanengi ngenxa yokuthi thina ngapha umkhulumo wethu ilwana esubiza ngesiNgisi sithi informal sector, lapho abantu abavuka bezenzela nsuku zonke. Unengi lwabantu lapha baphila ngokuqhwanda, namuhla bahle bedle khonapho, abakuthi ngesiNgisi from hand to mouth. Ngakho ke nxa kule lockdown kanje kutsho ukuthi kena akula mali abayenzayo ngalesi sikhathi. So okusalayo abantu singathi sisithi besesaba yona leyo phela i-COVID-19 ukuthi izababulala, bagcine sebebulawa indlala ngokwayo.
Uthuma uthi uhulumende kumele ancede abantu abazisebenzayo.
Lokhu kufuna ngabe uhulumende ebe nemali enelisayo ukuthi nxa kunje akwanise ukusiza abantu ngokunika ukudla lento ezinjalo, njalo akwanise lokuthi afake imithetho yokuthi abantu bengabhadali amarenti ngalezi zikhathi ezinje. Nxa kungaba njalo kungaba lula kakhulu, kodwa nxa kungenjalo kuzaba yisikhathi esinzima sibili.
Lokhu kusekelwa nguNkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, othi abantu bayakhala okumangalisayo.
Yebona ye kuzasiphathisa ukuthi lomkhuhlane we-coronavirus ungaze wasibulala, kodwa udubo esesikhangelane lalo njengabantwana baseZimbabwe yikuthi siku-lockdown lapha sesikhangela into ezimbili. Sokumele sikhethe phakathi kokuthi sihlale ezindlini sibulawe indlala, kumbe siphume siyedinga ukudla sibulawe yikorona.
Umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF laye uthi uhulumende kumele ancedise abantu labo somabhizimusi.
Kuzamele uhulumende abe lemizamo yokuthi alwise ukuthi ancedise ilabo abantu abaphila ngokuthengisa suku zonke beziphilisa ukuthi bathole ukudla.
Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2,344,000 abatholakala belomkhuhlane lo. Kwele milika sebefika aphose isigidi abalomkhuhlane lo, njalo sokubhubhe abafika aphose inkulungwane ezine 39,090. Bakhona njalo abasilayo emazweni atshiyeneyo. Inhlanganiso yabezokholo lwesiKristu e-All Africa Conference of Churches ithi ikhathazwa yikuhlutshwa kwabantu abansundu kwele China. Inhlanganiso le ithi lokhu kwephula ilungelo likaZulu. Icela ukuthi amazwe wonke kuzwekazi le-Afrika alwisanele nketabetshabile. Ithi amazwe atshiyeneyo kuzwekazi le-Afrika kumele bakhulumisane lakwele China ukwenzela ukuthi kumiswe lokhu kwenziwa ngezinye izizalwane zakwele China. Sixoxele uNkosazana Samantha Sibanda ohlala kwele China ngalokhu lokunye.
Liqiniso sibili ukuthi abantu baxotshwa lapho abahlala khona, liqiniso ukuthi abantu basuswa abavunyezwa ukungena esitolo kumbe endaweni zokudla. And emfuna ukutshela abantu ngokuthi abantu beChina labo bazama ukuzivikela ku-coronavirus. Umkhuhlane lowo usubulele, usuthethe abantu abaningi kakhulu. Manje abantu bakwethu bayalu uhamba kuma-test ngoba besaba ukuthi engcwebe bengayathestwa labo sebebulawa. So okunye mfundo abantu bakukhangele, asikukhangeleni nje ngokuthi abantu laba bazama ukuzivikelela ekutholeni lomkhuhlane. And also at the same time bazama ukuthi kungabile lenye wave esibili, because bekuke kwaba le wave ye coronavirus eyenze iChina yonke yavala. So khathese bebeseqalisa ukubuyela emsebenzini mbijana mbijana. So bayesaba ukuthi njengoba bebese bebuyela emsebenzini bazaphinda futhi babuyele kundawo ku-zero bebevalelwe futhi ezindlini.
Ye, uhlala isikhathi esidesimile khonapho uvalelwe. Uhlala isikhathi esinganani njalo kuphele nini khona kuvalelwa kwakho?
Sesilamaviki angu-13 sesendlini. So inyanga ezintathu.
Bekunjani ukuvalelwa sibi?
Ngayi chethi viko uqala ngangani senza hlanya. Ngayi ngaguli iviko uqala ngifuna ukutshela manga. I think yikho okwenzakalayo ekhaya futhi ukuthi iviko uqala inzima. Abavike iviko uqala iviko esifili lami kwabanzima kimi. Ngangikhumbula ukuthi ngalokho emboard endlini. Ngapha eChina vele babengasivuzi lokuphuma phansi. So kwakumele uhlale endlini vele babengavumi kuyaphandle kuyabe kulamapholisa kulamadoktor vele awuphuma usiyandawo. So kwasekungani ingqondo asathathi and okwakusenzakala futhi abantu babekwazi futhi. Biyazi amavidiyo ayethunyezelwa ngabantu thina siseChina amanye angikhona sasengazake siwabona. Kulabantu abasebenjumezela amavidiyo kuthiwa hey, China abantu bayakhithika ngokufa nge-coronavirus. Ye, sibona ividiyo yabantu abakhithika and amavidiyo wona layo lalisinika wona nti ayesiuvalo olunye olungayenziyo ukuthi kathi yizo izinto ezenzakalayo yini zona lezi and you can imagine ukuthi nxa ungaphumi phandle futhi so usokungasejele ngapho ungahamba ku-social media bakutshengisa abantu abawawo nokuthi babe kuthethe ngapha abantu ku-social media nti so ezinye izinto funa utshela ukuthi ukuthi lihlale lile ngqondo ezi-right okunye ezinye izinto social media lingakhanyeli bantu lingakhanyeli.
Aha. So kodwa wawuphila njani sibili ku-quarantine? Wawuthenga ngapho ukudla ezinto ezinjani?
Ngapha eChina into ekhona ukuthi i-technology yabo iphambili sibili. Even besivalele sinjalo besikwanisa ukuthenga ukudla ngamafoni ethu ama-groceries kuyabe lama-shops athengisa ukudla online. Everything oyifunayo besiyithenga online so yikho kunyade kusenza sibe ngcono but ngeviki yokuqala labo ukukhuluma clinics uqiniso lokuthanda nditshele iviki yokuqala lezi 2 weeks actually singena ku quarantine labo babengakazilungiseleli
tshela kabantu bezibamba ukuthi bazithile njani kumkhuhlane lo.
Yazi ibensizo abantu thiwa natha lokhu natha lokhu thina sisurvivele singanathanga lokho bantu benkosi. Into ebesingenzeka ukuhlala endlini kuphela akulo omunye umuthi esibesiwunatha akula anything ungahlalela endlini yakho uzibukelela amafilimu nxa ungela dlala amagame kumbe gijima khona apha endlini besi-exercise abanye silokhu uza ubhoda kuphela endlini ugijima ugijima endlini hlala nini endlini akho uthi kuthiwa sithiwa sinatha amalemoni kuthiwa sinatheni no just try and listen lihlale endlini nxa sokuyisikhathi esi-right lingalokhuza emfutshela khona futhi lingabe lokhu lihamba liyabe lingezelela amalanga because abe lokhu engezelelwe engezelelwe nxa lifuna ukuthi amalanga enabe malutshwane zimisele nini nje lizitshele. I mean thina sithandi siyi-country abantu abakhulekayo thina du okuthi abantu ba-faster uyazi nxa abantu be-faster laphana bazincitshe ezinye izinto ngicela lizitshele ukuthi selingena ku-situation of fasting fasting ukuphuma phandle.
Lo ngunkosazana Samantha Chuma odabuka eZimbabwe ohlala kwele China.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Sizisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi akwaziwa ukuthi abantu abagula umkhuhlane we-COVID-19 kabasoze bawugule futhi njalo kabasoze bethelele abanye. Kulokhu kuxokozela okumangalisayo kwele Melika lapho umongameli Donald Trump athi kumele kuvulwe uhulumende njalo kube sukusiba labanye abathi akumelanga kwenzakale lokhu ngokuthi umkhuhlane we-coronavirus ungamemetheka okumangalisayo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
wesenzi umandla
baba mkhulu
babelobola
usenzi
umandla.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa sibili ngodaba olunye olubuhlungu okumangalisayo. Siyabona ukuthi ke kulabanye abantu ezindlini abakhahlanyezwa ngabanye babo. Kodwa lokhu kukhanyanzani kwenziwa ukuthi abantu bayahlala isikhathi eside bendawonye kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 naleyo phela i-corona abantu bayayazibela abaningi. So kukhanya-ke sibi nxa sikhangela inombolo kukhanya ngazani ziyaxansa ezabantu abalwayo ezindlini. So ke ukuze ngihlaziye lolu daba ngilo nkosikazi Jester Sibanda uMandlovu udabuka eZimbabwe kodwa uhlala ngapha kwele Melika. Mandlovu, siyakwamukela kuhlelo mama.
Hayi, ngiyabonga tu.
Ye, njalo siloba umfundisi uRonald Lizwe Moyo ngeBrethren in Christ Church sibili siyamazi kakhulu abaningi umfundisi. Mfundisi Moyo, siyakwamukela kuhlelo baba.
Hayi, nami ngiyabonga ukuthi ngibe khona kuhlelo Thembo.
Ye, so ke siqalise ngawe mama Mandlovu. Kambe kwenziwa kuyini ukuthi abantu bakhahlamezane kangaka?
Ngibone ngani kubangeka ukuthi abajayelanga ukuhlala ndawonye. Okunye kuyabe sekulendlala kungala kudla. Abantu basebesilwa. Lokungavumeli umumo ukungadedi. Ngoba nxa umumo nje ufuna abantu badedelane.
Ye, chasisa khonapho Mandlovu.
Ye, kwesinye isikhathi ngithi obaba ngabantu bokuthi bavuke baye emsebenzini. Angaye emsebenzini ayebhawa. Manje nxa esevuke khona ekhaya engasayindawo usekhangela zonke izinto asole. Lo mama ujayele ukuthi uvuke yedwa ngkhala abantwana ubabuyaza abuye entambama selala. Nxa ubaba sengani uyahwabhahwabha. Lo mama sechina sikhwabha akusazwana nakhonapho.
Mfundisi Moyo, nantudaba.
Ngiyezwa Mthembo, hayi lo mama ngiyamuzwa uqinisile sibili utshaya ekhanda. Uhlupho olukhona izikhathi eziningi ukuthi kuyabe kuvele kulameva angazange abangulwa. So asechikiza ke kakhulu nxa abantu sebendawonye kungasela thuba lokuthi omunye umuntu asithele abe ngale omunye abe ngale. Kodwa ke ngibone ngani kuba lithuba elihle kakhulu njalo ukuthi izinto zilungisiswe. Abadala bathi umuzi awakhiwa ngenduku, umuzi wakhiwa ngomlomo. So ke lithuba lokuthi lawo mabhanga abakhona ohambweni lwalaba zithandani lezi amabhanga khona alungisiswe, ahlakulwe kumbe alinywe ukwenzela ukuthi kungabi lokho kulokho kumila isona kuwo. So ke ukulungisiswa kwawo ukuthi nxa abantu bendawonye bafunde ukudedelana.
Mhm.
Bazwisise ukuthi sivele kasifani. Sahlangana sivele sesikhulile. Omunye ekhuliswe ngendlela yakhe, omunye laye wakhuliswa ngendlela yakhe. Kodwa okusibambanisayo, okusiletha ndawonye, okuyisinama nothando. Ayikho into ehlulayo lapho kulothando khona.
Mm-hmm.
So ke mina isikhuthazo sami ukuthi hlalani phansi. Lithi hayi kulento ekanje singaze siyinanzelele, singaze siyisebenze, siyikhangele, siyicubungule.
Ye, ngithathelela ithuba ukuthi ngibonge umfundisi Roland Moyo, ubaba ngowe-Brethren in Christ Church. Ngibonge njalo lo mama uJester Sibanda uMandlovu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silomama uJustus Banda, njalo ke lo baba umfundisi uRonald Moyo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 mthokazo muhle zimpapu muhle ikudibana nokuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hobe namhla kuhlelo sikobulawayo kontuthu ziyathunqa sixoxa lomlungisi Dube yena olwela ilungelo likaZulu siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane wecoronavirus.
Mnumzana Dube ngiyakwamukela kuhlelo unjani bot?
Hayi ngiyabonga Hobe unjani?
Hayi ngiyaphila. Sithintene udaba lomkhuhlane we-coronavirus kobulawayo. Sikhuluma nje kulabantu abathu 10 abalomkhuhlane lo. UZulu kobulawayo ukuthatha njani lokho?
Lapho abakwenzwa police memezelo ukuba nasukula abantu abafika 10 ukuthengisa ukuba nibulawayo esilabantu abane kwebila kwezinye indawo. Kwabe lokukhathazeka kakhulu engakunanzelelayo kakhulu kubo-social media. Ngathi ngobe sidlala abantu bakhona bekhathazekile kakhulu besezindlu abaningi bakhona.
Ngaphandle kalokho okwenzakalayo ku-social media, abantu emphakathini kobulawayo bakuthatha njani lokho?
Abantu kukhathazeka bakhathazekile, kodwa indaba ekhona ikubana izinto ezinjengokudla, for example i-roller meal, izinto ezihluphayo. Ngolwesihlanu ngingafika ezitolo zase-retreat e-Fourwinds, kade lapho kade kuthiwa kuzabe kuthengiswa khona i-roller meal. Inanzeleli ukuthi abantu abaningi kade sebegijimile baya khona, abanye bakhona basebehamba evini bengathengiselwanga ngenxa yokuthi kade zokuthiwa isikhathi sokuvala u-3 se-Chayili. So indaba ebaluhlupho ukubana abantu kulenswelo eziningi kakhulu endabeni yokushoda kwezinto ezinjengokudla, kuyenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi noma befuna ukuthi belandele isinqumo sikahulumente ukuthi kungabi lokubuthana. Kodwa nxa kuswelakala kokudla, lezinye izinto kuyaba yenza ukuthi begcine sebebuthene.
Sike sakhuluma nabanye, bona bathi ngcono bathi nalo mkhuhlane than ukufa ngendlala. Ukubona njani lokho?
Ya, indaba leyi inzima lami kulabangani engingakhuluma labo akade betshengisa sibili ukuthi bakhathazekile, bazwisisa umkhuhlane lo ukuthi uyingozi. Kodwa ngenxa yokubana xa sinazelela ilizwe leZimbabwe sengathi abantu abaningi baku-informal sector, kuyenza ukuthi kube nzima ukuthi beyale besezindlini bengelakuhle. Kade kuqakathekile ukuthi aluhulumende wathi eqalisa lolu hlelo ukuthi abantu behlale ezindlini, kwayenziwa imizamo kakhulu kubantu singathi ngabantu abadala lezintandazi labantu nje abangela msebenzi engakwanisa ukuthi bethole inzuzo, ukuthi bekwanisa ukuthi bebethole izinto ezayenza ukuthi bephile ezinjengokudla. Sesinanzela ukuthi uhulumende wakwathembisa, for example, amavendors ukuthi bazaphiwa imali ezithize, kodwa kuze kube lalamhlanje kukhanya amavendors lezo mali abakazitholi.
Hayi, siyakuzwa Dube, isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyi. Bengicotha uphosela amazwi akho kuqini.
Ya, oqakathekileyo ukuthi abantu uZulu wonke siqhubeke senza izixwayiso zabezempilakahle zokuthi sigeze njalo, singabi lapha okumiyana khona nxa kuvuma, singabi lapha okula abantu abaningi khona ukuze sizivikele kulo mkhuhlane.
Ngiyabonga kakhulu Dube ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Ngiyabonga Hobe.
Ngakho umuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Silusiza ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukweni. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @bigmike3bigmyke3, your username yami. Kwanelokho lamhla, sohlangana ngolwesibili. Olevalisayo ngiyenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthakazo muhle Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. So isikhathi sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathaba ukuba lani.
Uziphatheleni namhlanje.
Namhlanje ngifuna ukukhangela umbhalo zasichasisela ukuthi kanti nxa siphakathi kwesikhathi esinjengalesi esikiso sona, vele yena uNkulunkulu ungaphi. Ngizabala kusambulelo ichapter ka-4 iverse ka-2 isiya la ku-3. Lapha sihlangana loJohn ethola isambulelo esivela kuNkulunkulu. Uthi yena, masinyane ngehlelwa ngumoya, ngabona isihlalo sobukhosi simi ezulwini, ngabona ohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi. Lo hleziyo wayefana lelitshe elithiwa ijaspe, lelithiwa iKornelia. Ukukhangeleka kwakhe lo mchilo wamakhosikazi ofana lelitshe elithiwa iEmerald wawuzingelekezele isihlalo sobukhosi. Izihlalo zobukhosi ezingamachumi amabili lane zazihanqe leso sihlalo sobukhosi. Phezu kwazo kwakuhlezi abadala abangamachumi amabili lane bembethe ingubo ezimhlophe bethwele imiqhele emakhanda abo. Ngakho ngifuna ukuthi mina lumbuzo abantu abajayele ukuwubuza ukuthi kambe nxa sokungena iCoronavirus yamisa umhlaba wonke, yonke into yama, sabona lumkhuhlane ungakhethi, ungena kubayanga, ungena kuzikhulu, ungena kwabasesikhosini, ungena kulaba abantu bezizweni, ungena wonke umuntu ungakhethi muntu. Manje abantu abaningi baba lombuzo ukuthi kanti manje uThixo lo elithu lamandla ungaphi. Njalo ngangizwa abanye behleka bethi kanti labafundisi bangaphi. Lumbuzo yomfuna ukuphendula namhlanje. UNkulunkulu ulokhe lapho ayevele khona, akutshintshi lapho akhona ngenxa yokuthi kwenzakalana emhlabeni. UJohane ezembona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, wayembona evele nguNkulunkulu ongalasiqalo, ovele nguNkulunkulu ongalasiphetho. Kutsho ukuthi laleso sihlalo lapho ehlezi kiso akunakuqala ukuthi wayehlezi nini, njalo akusoze kube lesiphetho. Kutsho ukuthi wathi uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe kwenzakala izinto eziningi emhlabeni, kwadalwa umuntu, kwaba lezimpi ezinengi, kwafiwa abantu, kwavuka amakhosi, kwavuka imibuso ehlukeneyo yabuya yedlula, kwaba khona njalo ukudilika lokubhidlika kwezinto lapho emhlabeni, kwabuya kwedlula, kodwa uNkulunkulu ubelokhu ehlezi esihlalweni sakhe sokubusa, kazanga tshintshe njalo kasoza tshintshe. Igciwane leli le-COVID-19 alibonakali langamehlo, into encane kakhulu kodwa awungeke wayibona, kodwa imise umhlaba wonke. Kuyini okwenza ukuthi uNkulunkulu engabi nguye osikhokhela kuzo zonke izinto? Thina abantu yithu esazikhethelayo kusukela ku-Adamu ekhetha ukuthi engalaleli uNkulunkulu. Kusukela ngaleso sikhathi umuntu uzikhethele izinto afuna ukuzenzela zona ngaphandle kukaNkulunkulu. Ngakho singeke sayenza izinqumo sikhiphe uNkulunkulu ezikolo zethu, phakathi kwempilo yethu, sikhiphe uNkulunkulu emulini zethu, sithi kusasa nxa sobonakele sibuye sithi kanti ungaphi futhi uNkulunkulu. Hantsho yithi esamphiphayo, yikho engabuza. Kodwa kulola lo ompiselayo empilweni yakhe amvumele ukuba abe yinkosi lomsindisi, uyabusa ke impilo yakho, uba yisiphephelo sakho ngalesi sikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu, siziletha kuwe ukuba ube yinkosi nomsindisi wempilo zethu. Size uNkulunkulu ngalesi sikhathi esinzima sisezindlini, ubuse njalo ube yinkosi nomsindisi wethu. Ngiyathandaza ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilani untungamili Nkomo.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge untungamili Nkomo. Ungagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzengezelele isikhathi sokuthi abantu bahlale ezindlini kusenzelwa ukuthi kuvinjwe umkhuhlane we-coronavirus. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngoGibbs Dube. Ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
This is